Iningi labafundi babikwa sebebhekane lobunzima obuhlukeneyo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 osokudale ukuba baphatheke kumikhuba esiphambanisa impilo zabo, ikakhulu abangamantombazana asebezithola bengesenelisi ukuqhubeka ngezifundo ngoba sebezithwele. Umbalisi umnumzana Ndumiso Mabhena uthi amantombazana abhekane lezabo inhlupho, kuthi labangabafana labo bazithola bekobunye ubunzima obuhlukileyo.
Akusiphathanga kuhle ukuthi baswele into zokwenza. Abaningi bagcine sebengena entweni ezingalunganga ezinjengokubhema insango, abangamankazana bakithi bazithwala abaningi. Ngiyahlala labanye babalisi ukuthi bekhuluma ngakho, even abancane lo muntu wabe ku-grade 7, grade 6 uzezokuthiwa umntwana ozithwele. Kambe sho umntwana nxa yaba lo mntwana yena ngumntwana. So ngesikhathi se-COVID lapha, hhayi, into eziningi ezenzakeleyo abantwana besezikhaya bezingaqondanga.
Unkosikazi Nokuthula Nkomo uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bekungela okunengi kokulibazisa okugcine kungenisa abafundi ezilingweni beswela okokwenza.
Hayi, mina into enginanzelela ngokuzithwala kwabantwana these days, environment esiphila kiyo, abaphila kiyo ishali, okunye kuyenzwa ngama like amafoni, bagugla into eziningi, baba exposed to so many things. Then enye into futhi enginanzeleleyo, abantwana bemakhaya babamithe kakhulu. Why? Ngoba ekhaya akula entertainment. So since bade bengayo esikolo kungela into eyenzayo, bahlangana labanye abantu bakhonjiswe khonapha, futhi abakhonjiswa yintanga yabo, bakhonjiswa ngabantu abakhulu kulabo. Ningathese futhi okunye i-stress fona sokuthi abantwana ama-teachers aku-strike, abantwana baphuma besithi baye esikole, especially laba babebegade umthombo, kuyenza ama-house party, kube nalapho abantwana abahlangana khona benathi utshwala. At the end of the day bagcina besenza into ezingalunganga.
Abanye abazali ngabakhala ngokuthi uhulumende ngabe uyangenela kodwa bengacaci ukuthi enzeni. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ndebele wakobulawayo.
Hayi, sikhatheli i-government isho ayenza ubungcono abantwana behlala esikolo, ngoba ukungayo esikole lokhu hhayi vele batshona egangeni bemithisana besenzani. Hhayi, siyacela ukuthi lizame ubungcono abantwana behambe esikolo.
Ukhansila ka-Ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi lolu dubo lubhahile lasemangweni wakhe.
Ukwenjiswa kwabantwana abancane lapha esigabeni ankezwa umntwana eyenjisiweyo, kodwa ukuzithwala kwabantwana abancane kubhahile kukhulu kakhulu. Inamba yinene bazithela bayisekela abantwana. Kutsho ukuthi kufanele kugcizelelwe kulokhu kufundiswa kusiwa phambili ukuze sinanzelele lolu bhubhane lungasiqedi.
Kuthe ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, sokumele abafundi babuyele esikolo lapho sezivulwa, kwabonakala iningi lamantombazana selisehluleka ukwenza njalo ngoba selizithwele. Osekujabulisa abaningi ngalezi nsuku eZimbabwe yikuthi inani lasebebulawa yileli gciwane lokhu lisehla. Sokuzinsuku ezintathu kungela loyedwa obulewe yilo umkhuhlane. Kuthi inani lasabehlatshiwe ijekiseni lakuqala selikuzigidi ezedlula kancane ezine, 4.3 million, asebehlatshwe elesibili beyizigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million, labazinkulungwane eziphose zifike ikhulu, 84,770, asebehlatshwe elesithathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.